Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 6 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Siyananzelela ukuthi abantu abaningi into ebenza ukuthi bengathathi lezi injection kusukela kulokho abakukholwayo.
Amasonto asesungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Sikhala lemuli yakoMavinga, sisithi kayikhale ngokuthula ngoba ujaha lo ebezimisele ukuthi iZimbabwe izinze ifanane lamanye amazwe.
Inhlanganiso elwela amalungelo emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, ithi idabukile kulandela ukubhubha komqondisi wayo eZansi ye-Afrika, uMnumzana Dewa Mavinga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amahlanu 523 belo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-coronavirus bangu 9407, kuthi abahlatshwe esibili bangu 7989. Amasonto athi asesungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi lawo ahlatshwe ngobunengi. Iziphathamandla zamasonto la zithi zikhangelele ukuhuga amalunga enkolo ezitshiyeneyo angena kuzigidi ezimbili ukuthi ahlatshe ukuze azivikele kulumkhuhlane. Lolu hlelo luza ngesikhathi inani labantu ababanjwa i-coronavirus selikhwela suku ngosuku ngesilinganiso esiphezulu. Inani labahlatshwayo kulezi nsuku lona liphansi. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSenisipanda.
Sixhasane labeMinistry of Health, sizokungena kuma-provinces wonke alapha eZimbabwe kusetshenzwa labezinye izinkolo, le nkolo zomdawa, ngoba siyananzelela ukuthi abantu abaningi into ebenza ukuthi bengathathi lezi injection kusukela kulokho abakukholwayo. Ngakho-ke sizonjalo fundisa abantu abazangena bekhankase kuzigaba ezehlukeneyo emabandleni, kuma-Muslims, kuma-Hindu, kwezinye izinkolo, ukwenzela ukuthi sitshengise abantu ukuthi hayi lokuthandaza kuNkulunkulu, kodwa kuyadingakala ukuthi sisebenzise njalo inhlakanipho uNkulunkulu ayinika amadokotela. Sikhangelele ukuthi ngendlela esingasebenza ngayo ukuthi kuyathi kufika uDisemba 31 ingxenye singabe sesiphushe inani elifika ku-2 million emabandleni sebethintwe ngulumbiko.
Asebehlatshiwe ijekiseni sikhuluma nje bangu 3.8 million kuphela, okungangokuthi abantu abaningi bayadonda kabafuni kuhlatshwa. Kuyini okulipha umdlandla kumbe kuyini okulipha ithemba lokuthi uhlelo lwenu lolu luzahuga abantu baphakamele phezulu?
Into esiyenzayo ukuthi sigcizelele ukufundisa abantu. Siyakwazi ukuthi kule mbuzo abantu abalayo, leyo mbuzo ibiphendulwa ngabodokotela abe-Ministry of Health, nabesincedisa ukuthi siphendule ama-frequently asked questions. Ikanti njalo kule mbuzo ebuzwa ngabantu bezinkolo ngale injection nangalo mkhuhlane i-COVID-19, ubuphendulwa njalo. Kulabo-ke esizabathuma ukuthi bekhankasa ezigabeni ezehlukeneyo, babe bethwele ngathi befundisiwe impendulo zembuzo leyo, njalo bayasebelolwazi abangalungenisa bekwanisa ukuthi abantu nxa bebachasisela kutshintshe ingqondo yabo, kutshintshe indlela, njalo lesimo sokuthi bakhangela njani ama-vaccine, kodwa bezizwe bewalangathelela njalo befuna ukuthi beyihlatshwa ngoba sebechasiselwe ukuthi avikela njani.
Kuyini ongakukhuthaza bona abazalwane lozulu nje jikelele weZimbabwe mhlawumbe lokhu engakahlatshwa ngokuqakatheka kokuthi bahlatshwe lijekiseni?
Into eqakathekileyo nxa sikhangela ulwazi olukhona lwesayensi lokucubungula okwenziwa ngamadokotela, kuyatshengisa ukuthi ukuhlatshwa ivaccine kuyavikela njalo kuyadedisa amandla omkhuhlane we-COVID-19, okugcina kunceda ukuthi umuntu engayi esibhedlela kumbe kungagcini kusiba lo monakalo lengozi. Yebo, ye bakhona abanengxenye okuyabe kukhuthakele ngoba imizimba yabantu kwezinye isikhathi iyabe iyehlukene, njalo kule minye imikhuhlane abantu ababelayo egcine senza kube nzima. Kodwa iningi labantu asebehlatshele ezi injection siyananzelela ukuthi kuyabancedisa ukuvikela lo mkhuhlane, ukwenzela ukuthi ungagcini ubakhulela kumbe bengagcini besiya esibhedlela. Siyabonga ngakho, siyalikhuthaza njalo siyagcizelela ukuthi ikati lona iBhayibheli abaningi abalikholwayo liyasitshengisela ukuthi inhlakanipho emithi, inhlakanipho evela kumadokotela ababalayo, ivela kuyuThixo uNkulunkulu.
Umnumzana Useni Spanda, ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, ithi idabukile ngokufa komqondisi wayo eZansi e-Afrika, umnumzana Dewa Mavinga, yena obhubhe ngomgqibelo. UMavinga ubikwa ethethwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ekwele-South Africa. Kumbiko awethu leyizolo, umkhokheli we-Human Rights Watch umnumzana Kenneth Roth uthe uMavinga ube ngumlweli wamalungelo oluntu oqotho, njalo osebenze gadalala ekuvikeleni lawa malungelo hatshi eZimbabwe kuphela kodwa ezansi yezwekazi le-Afrika. UMavinga yena obeligqwetha obesaziwa ngokuveza ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende we-ZANU-PF kanye lokuphathisa abahlukuluzwayo. Ukubhubha kwakhe kudanise abanengi abalwela amalungelo kanye labezombusazwe abagoqela bebandla le-MDC Alliance. Sixoxele umqondisi wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Usesichile ijaha edelizimisele ukuthi iZimbabwe izinze emthethweni yamalungelo abantu ayinqaba. Njengebandla labantu sikhala lemuli yakoMavinga, sisithi kayikhale ngokuthula ngoba ujaha lo edezimisele ukuthi iZimbabwe izinze ifanane lamanye amazwe athe jikelele emhlabeni kakhulu ekhangela amalungelo abantu. Sidabukile njengesizwe sikamthwakazi, sibona ukuthi sesisele simuno ngoba edecebisa abantu bonke jikelele engakhethi umhlobo, engakhethi bandla, kodwa edezini efundisa abantu ngamalungelo ayinqaba ukuthi abantu bafanele bahloniphane, bahlale kahle, bahlale ngokuthula. Ngalokho sikhala lemuli yakoMavinga, sikhala lemuli yamaloya wonke, sikhala ngamalemuli zama-Human Rights Defenders, sikhale lama-Civic Society Organization ngoba edengomunye edepicheka kakhulu ngokuthi abantu bahlale kahle, bahlale ngokuthula, njalo basebenzise imithetho enza abantu babe empowered. ngalokho mahlabe zulu sikhala lani iCovid le ayikapheli izeqedisa abantu njengoba sokungena omunye umkhakha omutsha okuthiwa yi-Omicron izafanele ukuthi lathi sihlakaniphe silungele sizimisele ukulandela ama-United Nations protocols ukuthi sivikelane sibindane lo mkhuhlane lo. Mahlabe zulu ilanga litshonile kujaha omutsha ingqobe sikithi ukuthi sisale sisebenza sifeze konke lokhu ede ezimisele khona.
Kuyini kahle kahle ongathi lizamkhumbula ngakho ubaba uMavinga njengebandla?
Sizamkhumbula ngobungcitshi ukufundisa uzulu imithetho kakhulu ukuvikela abantu abampofu abangalamali yokuthenga amagqwetha esingathi ku-hiring of lawyers, ngoba ede ngulawyer osebenzela uzulu esebenzela abantu abahluphekayo. Njalo sizamkhumbula ngokufundisa kakhulu iconstitution. Ngezikhathi sibhala iconstitution wayeyimemba iCOPAC encedisana namagqwetha nama-civic society labantu jikelele. Okokugcina ede ezithobile down to earth okungakutsho ukuthi uqeqetshile njengabanye abahamba bezitshayisa ifuba. Sifunde kakhulu ukuziphatha nokuhlonipha uzulu jikelele.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Obona ngokwethula kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi labo bayawukhalela umdeni kaMavinga lanxanje bebengavumelani laye kwezombusazwe. Ibandla lezaphu lithi liphakathi kokuqoqa imihlangano yokukhankasela ukhetho endaweni ezijiyeneyo ezigoqela emangweni webulili ma-West ePlumtree. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo ukhangelelwe ukwethekelela kulindawo kumalanga alandelayo. Kutsho isiphathamandla sezaphu yebulili ma-West umnumzana Athweli Ndlovu.
Ngikhankasela ukuba yilunga ledale lephalamente uMP ebulilima West. Ngikhumbuze njalo abantu ngitsho labalandeli bezapho ukuthi ngike ngangenela ngo-2013 ngo-2018 silapha ebesiqoqa sivuselela izapho khona la njengamanje sesibhizi sizama ungawonga amandla ukuthi wonke umuntu azi ukuthi izapho yiyo umqali siziba uyi unina wanhlanganiso zonke eZimbabwe jikelele. Sikhangelele okamqabuko ngiyiswa ngelizwe Nkomo upresident wethu ukuthi ngenhlanhla uma singaba lenhlanhla engasivakatshela umhla ka 15 ku ward 9 kwaMakhulela. Ngikhuluma nje iyouth iyabehlangene ngolwesithathu bezama ukulungiselela ngoba iphakame yonke iyouth izama ukufunda izama ukuzwisisa ukuthi kathi bengenza njani ukutshintsha impilo zabo. So mhla ka 15 kungenzakala sibe lenhlanhla sivakatshele nguSibangilizwe upresident wezaphu. Kuthi ke mhla ka 17 siyabe sisemadopo lapho siyabe si-celebrator ukubunjwa kozaphu. Mhla ka 18 siyabe sisemadopo, 17 sikobulawayo. Ngicela ukulungisa khona lapho wonke umuntu njengoba ngisitsho Nkomo ukuthi hayi uthakazelele ujabulile bathe ihlumela uma selikhona akukho nto ezobavimba ukuthi leli cembu liwine linqobe kukhetho ka-2023. Njalo basithembisa bathi bona abantu bafuna imali, hayi bondi, not i-barrier check, bafuna imali.
Kona ngapho endaweni yakho bakwamukele njani abantu ukukhethwa kukaSibangilizwe Nkomo ukuba ngumholi wezaphu?
Abantu bamjabulele umntaka Nkomo uSibangilizwe Michael Nkomo, bamamukele ngezandla zombili, njalo sethemba ukuthi indawo zonke sezilinde ukuthi afike khona ngapha Pambazi, Badlamuzi, Makholela, Ndolwani. Hayi, abantu baphume ngobuningi ukuthi bemsekele, njalo sibona le lama branches siba maningi. Ngikhuluma nje fanele siye nga Komablana, siye Tsuguru, siye Jujume, siye Nsubula, siqoqa ama branch kaZapho. Ngikhuluma labontanga baphumile njalo ukuthi besekele linhlanganiso. Ngikhuluma inkomathengwa koDubute la engizala khona, njalo ngxusa wonke umuntu ukuthi ajoyine ibandla lezapho. Asikhethi ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso, ungabuya uyalithola ikhadi ususebenzela izapho, sikwenzela ukuthi sinqobe sibe lempila kahle. So sithi votelani izapho, amandla ezabelweni.
Umnumzana Athwele Inhlofu ngowebandla lezaphu, sixoxela esePlumtree eBulilima West. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 kulandela ukuqhamuka komkhakha we-Omicron kuzabangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuyabona izimuli ngekhefu leKhisimusi. Izim Life ithi uhulumende ulokhe engakabambi abantu abangena elizweni ngamandla ukuthi balandele iziqondiso eze ethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo, ezigoqela ukuya kuma-quarantine centers kungakhathalekile ukuthi umuntu ulegciwane le-COVID-19 kumbe akalalo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku-Studio 7. Bakamthakazi, ngilenkinga enkulu lapha engiyibona ihlukanisa abantu. Bakamthakazi, izaphu yizaphu. Izaphu yimthakazi. Umqondisi moyo ngumthakazi. USibangilizwe Nkomo ungumthakazi. Osupport uSibangilizwe lo supporta umqondisi. Bantu bakithi singaxabani enekunamagama abuhlungu aqondiswa kuSibangilizwe uFoka Nkomo. Ulamagama abuhlungu aqondiswa kumqondisi uFoka Moyo. Ephuma ebantwini besindebeleni. Abantu besindebeleni angazi ukuthi why singakhulisani. Kasikhulisani bantu bakithi, izaphu uzwa umunye umuntu edikathi sokuyifa na. Ngubani owayalelwayo ukuthi akhokhele izaphu ngesikhathi eside kangaka? Sukuba nombango uSibangilizwe, sikuphumela eshashalazini wathi ngiyabamela abantu besindebeleni. Siyamcela wabakhona sambangisa sathi simfuni, sifuna uSibangilizwe. Hayi bantu bakithi, ake sikhuleni. Asesikhuleni ngiyaxolisa abadala, asikhuleni nini obefuna ukusimela thina kudala simdinga umuntu ozasimela. Asimbonanga, sibona uSibangilizwe legama lakhe liyakhuluma. Sonke singamaZimbabwe ngiyabonga aluba singakubambisana kusukela namhlanje, sonke sibe ngamaZimbabwe kuba lula yonke into yethu esiyenza.
Studio 7. Ibizo lami ngeke ngife ngathi Qamba ngoba mina ngihlala emaphisa lapha okwafakwa khona abantu umgodili ukhamisile izani ngamfaka. Endithanda ukukutshela abantu beZimbabwe ukuthi bonke ama-politicians abafuna ukukhokhela leli lizwe bangeke balikhokhele lilungi until and unless kuze kube le mali yeZimbabwe. Abake bakhangele badingisise ukuthi imali yeZimbabwe ingena njani kuleli lizwe, ngoba uNkomo imali le wachayisa yini. Imali le ikusanction ngenxa yezani. So abantu laba bonke abafuna umbuso kabakhangele ukuthi bona bangadinga indlela engabisa imali ilizwe bangalibusa kuhle kodwa nxa indlela le bengayidinganga bedinga ukubusa kuphela bafaka abantu elakeni bazahlala besisebenzisela amabhondi size siye kufa sithiye abantu abethu bengelalutho singelalutho lemabhenki ngoba imali yabo kayizali uyayifaka uthole sebeyidlile lokhu kunzima kakhulu kithi ngiyacela sibe ngumuntu omdala le 72 years izinto lezinyazazi zombangazonyazazi ukuthi umdala wathi buya wasira wathi imali yalandela bathi bebuya sebesithi minister of that portfolio wabezithulile kodwa bayehluleka ukuyithatha kuze kufike namhla batshana belokhu besikhandela amapaper boda lelizwe angayi kwamanye amazwe ngicela ukuthi laba abafuna ilizwe labo abafuna ukukhokhela ilizwe abahlangane babone ukuthi benza njani ukuthi izimbabwe zibe nemali 40 years iliphi ilizwe lesadakhele ngelamali wonke amazwe esadakhele imali zabo ezilamakhanda ama-first heroes alawo mazwe la abaqala ukuwo kanti phela laba ange bavuma bezani ukuthi imali ibuye ngoba bona kabafuni ikhanda likankomo emalini sebetshona befake umbuyantehanda emalini umbuyantehanda walwanga so siyacela ukuthi abantu bezimbabwe kabavula amehlo abantu bezimbabwe kabahlanganisa ingqondo bangakhaleli ubukhokheli babone indlela abangadonza ngayo imali kusiyathi 2023 imali yezimbabwe sikhona
Salibonani kustudio 7 igama ngumehluko mfana kanyoni lami ngisiza la ngisezimbabwe esisebenza sihlala ezweni yase-South Africa ekhanda ukalaphane endaweni yasenyama indlovu endaweni yasemakhokhoma hhayi bangazi abaningi ngibonge msakazi kukhona indawo encane engifisa ukuthi ngiphawule ngayo indawo yamaphemithi lawa asephelelwa yisikhathi haleluya kukhona abantu mhlawumbe abaseyithatha ngokuthi amaphemithi lavela angasebenzeli kufanele sibuyele semakhaya ayisebenzela uhlobo lwabantu oluthize lapho ngithanda ukuthi iphikisane nabo abantu ayikho le nto le amaphepha lana ngesikhathi kusenziwa kwathiwa wonke umuntu ma wona wazidlalela wangafuna ukwenza amaphepha la masekfakwa sukhuluma ukuthi vele asebenzi hayi ayisebenza amaphepha thina asebenzela futhi sisawafuna musu wena mawafuna ukuyalwela indle lakini le abaphetheyo ngale yona hamba thina sisazokulwa ngithini siyathola amaphepha ngaayi thina ayisebenzela la manje asebenzela siyafuna wena ma ukuthi wawayekela wathi wena asiza umhlobo othile wakho wedwa lokho ungasikhulumeli thina le mlomo yethu thina asebenzela sahamba sinabo laba bantu bawubaningi ubabona bathi besizwe ithuba basukuma unahlala phansi wathi akusebenzi suthi namhlanje sithi vele zange kusebenzela abantu bawusebenzela umhlangothi oluthile hhayi bantu bekuyayeza ngokukhuluma iqiniso into yakuminyezelwa ukuthi abantu abasuke ezimbabwe bafunela amaphepha abaze benikizwe amaphepha yebo sephenele kodwa sizokulwa sizathole sizathola beli
Hello, hello, Studio 7. Ngiyalibingelela lonke ngegama elihle leNkosi uJesu. Yazi silohlupho kuwadi 12 eMathebeleni South emaphandleni eGwanda South. Ukhansila wethu alinye itsotsi nalo elokuthi indlela izinto zifike ngendlela. Usebenza nomunye ubaba olihovethi layo. Sohlale simvuka itsotsi amatsotsi akula nto esiyitholayo ngabo. Badala ningamvotela futhi lo khansila ayasazi. Ayahlukumeza lo muntu sho hayi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi umongameli wele Gambia umnumzana Adama Barrow nguye onqobe ukhetho lukamongameli olwenziwe ngempela sonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi uqilivezele. I-AFP ithi kudubuke amabhomba amabili enkambeni ye-United Nations kwelemali izolo. Kodwa ithi akekho obhubhileyo. Singene kudaba lwemelika. Abenhlangothi zempilo ezichiyeneyo abagoqela uMongameli Joe Biden bethule amazwi entuduzo kulandela ukubhubha kwabalilunga leSenate emela isigaba seKansas okweminyaka phose emithathu 27 uMnumzana Bob Dole. Umdeni wakhe uthi ubhubhele ebuthongweni eseleminyaka yokuzalwa phose elikhulu 98 izolo. Udolo wangena kubutho ngomnyaka ka-1942 njalo walwa impi yamazwe omhlaba esibili i-World War II lapho alimalela khona ezwekazi le-Europe waphosa wafa. Wake wancintisa efuna ukuba ngumongameli weMelika ngo-1996 kodwa wanqotshwa ngumnumzana Bill Clinton. Abebandla lakhe lama-Republicans labebandla lama-Democrats bachaze uDolo njengeqhawe lamaqhawe elasebenzela ilizwe ngobuqotho. Umongameli Biden uthe balutshwana abafana loDolo yena othe obe ngumngane wakhe. Aba ke baba ngomongameli abathi umnumzana Barack Obama, uGeorge Bush kanye loClinton labo bethule amazwi behaya umufi ngobuqhawe bakhe. Akukaziwa ukuthi uzabe kwangaphi njalo nini. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, sibona uBob Dole osichileyo lapha was a very important person in the society, civil society in America. Siyabona ukuthi ma umuntu ekhula from the beginning was a soldier for the US Army in the liberation of Europe in 1945. Walimala with near fatal injuries. Wasebuya after the war as a hamba esikolo representative of the Kansas state legislator, then as a hamba e Washington. I mean ngathi that's a service kwelelizwe le America. He was seen as a person who could deal with my issues. Esikubona ukuthi he was a politician's politician okungela khona ukuthethisana lokufuna ukulokhuza uku dismember the other party without merit. Yabona ukuthi ama social programs alapha eAmerica awe social security le disability ama veterans and the general population lokunye ngama social amenities okuningi he was a champion of and singathi he lived a full life ngoba akulula ukuthi ufike the age of 98 ngalezi suku lati siyakwazi konke with imkhuhlane yonke lomkhakha okhona wamo Omicron COVID line so sithi hayi alale kahle Senator Bob Dole, yena ngokwakhe, he put everything he had to the service for the American people.
Isibona abavela kunhlangothi ezichiyeneyo abagoqela abebandla lakhe lama-Republicans labebandla lama-Democrats bayamkhalela bakhalela imuli yakhe bonke bathi hayi ube ngumuntu oqakathekileyo kakhulu eMelika ngemisebenzi yakhe. Ungathi yiphi imsebenzi kumbe iligacy azakhunjulwa ngayo kahle kahle?
Mbona uJoe Biden la efake i-message yekuthi umngani wakhe has rested. Siyabona ukuthi lati sonke one day i-legacy zethu esiziyenzayo okathesi will follow us to the grave. Ngoba singabona abantu abanjengoBob Dole bebethandwa by both sides because of their common sense and their common vision for ilizwe le-America. Hopefully sizaba labo Bob Dole abaningi in these congresses ezikhona kathesi and in the future. Ngoba sibona ukuthi the past so singathi 10-12 years ngathi kube lokudonselana and then sokusiba personal attacks instead yokuthi abantu bakhangele into ezanceda ilizwe le-America.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe sixoxela eseOhio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso elwela amalungelo emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, ithi idabukile kulandela ukubhubha komqondisi wayo ezansi yezwekazi le-Afrika, uMnumzana Dewa Mafinga. Kubhubhe owake wabalilunga lephalamende eMelika njalo owalwa kumpi yomhlaba yesibili, iWorld War II, uMnumzana Bob Dole. Amasonto asungula uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.